Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 26 Nkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakale kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Umkhokheli webandla le-TCCC, uMnumzana Nelson Chamisa, uthi ukuze kuqhutshe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe.
Hayi, isinqumo sesithi kansilile mbona ngathi kasisebenzi ngoba iground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu ekade besebenza kuhle belamabhizinesi abanye bakhona.
Ikansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumelanga bathengise ezitaladeni ngoba lokhu ngumsebenzi obekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi owezim Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla le-TCCC uMnumzana Nelson Chamisa uthi ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo elizweni kumele intatheli zindaba zidlale indima yazo zikhululekile njengokumunyethwe isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. UChamisa uthi intatheli zindaba kumele ziqhube umsebenzi wazo zingathathi cele njalo kungelabandla lezombusazwe ezilisekelayo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lintatheli zindaba eHarare namhlanje, uChamisa uthe ibandla lakhe lizimisele ukusekela umsebenzi owenziwa zintatheli zindaba esithi ziqakathekile kakhulu elizweni, ikakhulu ngesikhathi sokhetho.
So I hear you that the environment within which our journalists have to work has to be corrected. I would say, you know, it's also to do with the nature of our politics.
Ngiyalizwa ukuba umumo osebenza intatheli zindaba zethu kumele ulungisiswe. Kodwa okuhluphayo ngezombusazi wethu ukuba siyaswela amapholisa asincedisayo ukuze sigcine ukuthula emhlanganeni yethu. Nxa kungela amapholisa sigcina sisebenzisa isecurity yethu, yona iyabe ingalungelanga lo msebenzi.
UChamisa uthe uyakudana ngokuba ibandla lakhe kaliphiwa ithuba lokukhuluma emsakazweni efana leZBC lakumaphephandaba anjengeHerald leChronicle. Lamanye aphansi kukahulumende wona athi ngamankampani athola imali kuZulu esithi kumele anikeze uZulu amathuba. Lokhu kugcizelwe isikhulumeli sebandla lakhe uMnumzana Gift Osalo Siziba, yena othi ibandla lakhe lizenza konke okusemandleni alo ukuba intatheli zihlonitshwe ngesikhathi sokhetho.
Sizayenza konke okufanele kwenziwe ukuprotekta ke abathatheli bezindaba. Njalo ke sizayenza konke ukubana ke iindaba zethu ziyazakale kuma-journalist, ama-editor labo bonke ke abathapha izindaba ukubana bebe lolwazi.
Ekhuluma emhlanganweni munye, umgcinisihlalo we-Media Alliance of Zimbabwe uPerfect Hlongwane uthi bona njengenhlanganiso bafisa ukuthi intatheli zindaba zihlonitshwe, amalungelo azo okusebenza zikhululekile, ukumunyethwe kusisekelo sombuso welizwe ikakhulu khathesi ilizwe likhangelane lokhetho olukhulu.
Sibone kuqakathekile ukuthi sikhulumisane, sixoxisane phakathi kwentatheli zindaba kanye labezo mbangazwe amabandlezo mbangazwe inhloso kuyikuthi kube lo dlame olukhulu lapho sibona intatheli izindaba zihlukuluzwa sase sibona thina ukuthi kungcono ukuthi sikhulumisane labo ukuthi lapho intatheli izindaba zisiza thatha indaba emhlanganweni yabo emaralini lento enezifana nalezo kufanele ukuthi bona babe leqiniso lokuthi intatheli izindaba zilondolozekile zivikelekile ekuthini zingaze zahlukuluzwa
umhlangano lo owenzelwe emahofisini kaChamisa eHarare ube uqoqwe ngabomanyana wenhlanganiso zentatheli izindaba zonke elizweni eye Media Alliance of Zimbabwe lo asiwo umhlangano wokuqala asebenze lawa mabandla ezombusazwe begqukuzela ukuthi intatheli izindaba zihlonishwe ukuze zisebenze zikhululekile zingahlukumezwa ukubotshwa kumbe ukulwisa ukungena kwezinye izehlakalo ezilelungelo lokuba khona njengalokho okumunyethwe kusekelo sombuso welizwe ngolwesithathu yona leviki abemazi baqoqe omunye umhlangano ofanayo lapho intatheli izindaba zihlangane lebandla lezanupf esigodlweni sebandlaleli eHarare abemazi bathi ngabayikuma ngamabandla lawo mabili kuphela kodwa bazaqhubeka behlangana lamanye agoqela abe MDCT ekhokhelwa nguDouglas Monzora ngomvulo lamanye ngalesi sikhathi eZimbabwe lungiselela ukhetho lokudinga amakansila amalunga edayile iParliamente kanye nomongameli ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Uqala namuhla umbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika okucebisana ngezamabhizimusi owezime Expo edolobheni leAtlanta eGeorgia. Lo mbuthano uphela ngomvulo ngekhefu leMemorial Day. Leli liza kuba lithuba lokuthi abe ofisi yomeli weZimbabwe eMelika bahlangane labo somabhizimusi abangaba befisa ukusungula amabhizimusi eZimbabwe. Ngakho olunye uhlangothi osomabhizimusi labo bazathola ithuba lokubumba ubudlelwano kunhlelo ezehlukeneyo lokucebisana. Abe ofisi yomeli weZimbabwe eMelika babikwa bezaba lendawo lapho abazabe bebhalisela abantu ukuthi bathole ingwalo zokuhambisa ezintsha ikakhulu labo abayabe belamapasipoti asephelelwe yisikhathi. Kuza kuba le mihlangano yabo somabhizimusi, inhlelo zokuzilibazisa kanye le midlalo yenguqu. Ikansili yedolobho leGaborone kwele Botswana ithi abokuza kumele basuke endaweni zokuthengisela esitaladeni ngoba zibekelwe izizalwane zakulelo lizwe kuphela. Lokhu kuza ngemva kokuba inhlanganiso yabathengisa okuthiyeneyo esitaladeni ikhonone ngokuthi sokugcwele abokuza iningi lingabe Zimbabwe ababathathela indawo. Umqondisi Dube uyalandisa.
Inkokeli yedolobho leGaborone ikhiphe umbiko ukukhumbuza uzulu ngomthetho ovimba abokuza ukuthi bathengise esitaladeni. Lokhu kulandela umhlangano phakathi kwekhansili kanye labaphila ngokuthengisa bona abakhonona ngokuthi sekugcwele abokuza endaweni zokuthengisela. Imithetho kele Botswana ivumele abokuza ukuthi bathengise impahla esitaladeni. Omunye oweBotswana okunhlanganiso yabathengisa ukuthiyeni esitaladeni, umnumzana Isaac Mukwera, uthi sebethwele nzima ngabokuza abangafuni ukusuka endaweni zokuthengisela okumele sithathwe zalwanize eBotswana. Uthi umhlangano wabo lekhansili uvumelana ukuthi uqala ukukhithwa abokuza endaweni ezithiyeneyo zedolobho.
Kinete khanye lebanti yaro sena kwasi dit
sesikhathele ngodaba lolu. Kulabanye abokuza abalegunya lokusitshela ukuba abayindawo noma umthetho usegcekeni ukuthi akumelanga bebanisane indawo zokuthengisa labantwana basekhaya.
Owenhlanganiso yeZimbabwe Community kwele Botswana umzana Sifa Sithuma uthi umthetho ukhona ngabokuza ikakhulu abalamaphepha kawuzwisiseki.
Hayi, isinqumo se-City Council lesi mbona ngathi kasisebenzi ngoba i-ground kulezi nsuku isilevu kumuntu wonke. Abantu bona laba abanye abathengisayo ngabantu okade besebenza kuhle bela ma business abanye bakhona but iCovid idisoriente wonke umuntu abantu abanenga basela ma business asaya operate umsebenzi iphelile baye ngapi umuntu le permit yonke into iright ulendlu yahlala kuyo mela badala irent
uthuma ngalokho uthi abantu abokuza kumele bevunyelwe ukuthi labo bathengise kwezinye indawo
so mina mbona ngathi akusebenzi lokho ukuthi kuthwena naye lokho ngokwabalapha lokho ngokwabantu indawo yonke lesingomuntu wonke kuyahustla kulezi nsuku akusekho lokho kokuthi ubufukamela abantu wonke umuntu kasukume fight for the space ngeke umuntu abuye ezothengisa phambi kwendlu ohlala kuyo omele uyibhadale le rent esithi ngoba kukhipha
abanye abeZimbabwe bafuna lo mnumzana Ntokozo Thebe batsho imbono yabo phezu kwalolu daba.
Into ekhona yes kuza si-affecta thina njengabantu baphandle ngoba vele la le imisebenzi le kayibekelwanga thina ngikhumbula ukuthi vele even nakugazethi ibhaliwe ukuthi aso yethu ngiyabatswana. I still remember ngama-COVID ukhulume kakhulu masisi ngamatafula ukuthi amatafula ngabatswana of which i-kansele ngayona kuyiyesi senza ukuthi umthethwa ngkhona usebenzi hhayi akulakuthi abantu bangathini
uthebe uthi ngitsho eZimbabwe kuba lokukhonona uma kulabantu abavela phandle abafisa ukuthengisa ezitaladeni
asithethwe nini sithi ngabe ngomunye umuntu uyakwenza lokhu kithi khona leZimbabwe wena usweli space uyabona lulutho olokhe luhamba lufana so ke manje laba baselizweni lakho
kungekude eleBotswana labika ukuthi ingatsha eziningi ezifana lokubhaka ukuchaya isitina umsebenzi wokubaza kanye lokugezisa izimota usungezizalwane zakhe kuphela abokuza bengavunyelwa lokhu kulimaza iningi leZimbabwe liphila kakhulu ngayo limsebenzi ngoba leyamahofisi amathuba akhona ayayincipha ukuthi abantu bathole amaphepha okusebenza ama-work permit imisebenzi elokhu esatholakala kangcono ngeyokusebenza emapulazini amaphepha okusebenza elokhu esaphuma kalula ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 Sabron kwele Botswana.
Ikansili yakobulawayo yazise izolo ukuba amanzi azobe evaliwe okwensuku ezimbili izolo lanamuhla kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitichi ezisencema la Sefenhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi. Umabhalane walikhansili umnumzana Christopher Dube uthi uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza. Ukuze sizwe ukuthi izakhamizi kuziphatha njani lokhu usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yona esanda kuhlangana lekhansili ngodaba lokusilela kwamanzi kuleli dolobho.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi city council ibisingani yasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya ukungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sibili hhayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena liyani okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansili bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngikho namhla lokusasa vele amanzi awakho abantu bathola nzima amanzi kukhansili lapho. Angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sicisa abalomhlangano icouncil ezakhamuzi esithiwo laphana sikhuluma ngokuthi kanti icouncil sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sila khona ukuthi angasilasta ingxayibhosi umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagesi khona ngalapho kusuka khona amanzi iyobuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izisa kwaphuma statements ukuthi izisa ayisena ukucitsha sebiza exemptwa ukucitshelwa amagesi. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje iphiwa amanzi angkhona engasabuyi malanga wonke kutheni njengoba amagesi sekhona njengoba yibo ababekhala ngawo.
ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa lamanzi nxa bengabhadala.
Ukhuma iqiniso qiniso asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zonezi bazinikelana abantu navele amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazi ukuthi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi futhi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamita ezindlini asibaboni thina zake sibabone. Babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho babuya khona but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha ama-water amamita readers. So siyadanisa sokuthi kasi sebe sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwazi ukukhulu ntshona lezi zesa ukuthi amanzi gasena amagesi gasena kucitshwa amanzi sokumele abe khona throughout nje ukuthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona za last up to next rain season samba ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifaya khona ngalezilungiswayo encima efenile kanti kufane okuyikoko okubangela ukuthi khona abantu izakamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CBD amanzi atholakala kanti yiwapha amapayipi wona angela ayihlukana la abantu abathola amanzi i-CBD lelokuzeni lemamayini lema-industry kuyayizempla amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhathela amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemtwa yibo abalezikarakati ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola tedi ye sakwazi ngama-industry sakwazi kuse-CBD but laba babhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Umnumzana Joseph Nkomazana ngomabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni lo sithanikile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika. Ngonhlolanja mhla ka 15 ku-2011 kwaqala impi yombangazwe eLibya ngesikhathi abantu betshengisela ezitaladeni zedolobho leBenghazi besola uhulumende wabo. Ngenxa yokuthi uhulumende wahlasela labo ababetshengisela ngobudlova, ngemva kwamaviki amabili, uhlangothi lwe-United Nations Security Council lwaxwayisa inkantolo ye-International Criminal Court e-Hague ukuthi ikhangelisise lolu daba. Ngenxa yalokho, i-ICC ingasebenzisa amandla ayo okuthonisa amacala phezu kobugebengu lamacala empi enziwe kwele Libya kumbe adalwa izizalwane zalelo lizwe. Kusukela mhla ka 15 kuNhlolanja 2011 kusiya phambili. Akula kuthandabuza ukuthi eminyakeni elithumi lambili eyalandelayo akuzange kube lokuthula kwele Libya. Impi yaphela ngomfumfu ku-2011, kodwa enye yaqhamuka ngemva nje kweminyaka emithathu. Kunxabangxoza le, izidlova zalwisa zizama ukuthola indawo kwathi ingqungquthela zezimpi zona zehlukanisa ilizwe zilwela indawo ezinothe ngamafutha. ababanja kakhulu ukudlakela lolu kwaba ngabantu makhaza. Kunjalo nje, izigilamkhuba zahlasela iziphepheli ezazivela emazweni angomakhelwane ezazilubhekise okhunjini lweMediterranean Sea eLibya sijonge ukuya ezwekazi laseEurope. Ngokunjalo akumangalisi ukuthi ukwethekelela eLibya kwequla le-United Nations Independent Fact-Finding Mission ngombimbitho kuthole inqwabanqwaba yamacala ezimpi kanye lobugebengu obumangalisayo obubhekiswe ebantwini baseLibya kanye leziphepheli okugoqela ukucindezelwa kwenhlanganiso zomphakathi, ukubotshwa kwabantu ngokungekho emthethweni, ukubulala, ukudlwengulwa, ukugqilazwa, ukubulawa ngaphandle kwezinqumo zenkantolo kanye lokuthunjwa kwabantu. Ngalolu lwazi esandleni, i-ICC yakwazi ukukhipha izincwadi eziphoqa ukubotshwa kwezephulamthetho eziningi. Umsebenzi we-ICC eLibya udlala indima ebalulekileyo ekusekeleni imizamo yethu sonke eyokuthi kube lokujeziswa kwezephulamthetho njalo kube lokuthula lokuhlaliseka. Kusho umnumzana Mark Simonov, umeluleki weMelika kwezemithetho osebenza ku-United Nations. Imisebenzi yophenyo eyasungulwa yihofisi kamtshutshisi ibeke izisekelo zokuthi labo abetheswa amacala baziphendulele ngesikhathi eleLibya libhekane lobunzima obukhulu. Ukuxazulula ingxaki kwezombusazwe kanye lokukhuthaza ukulandelwa komthetho eLibya kuzohamba ibanga elide ekuqedeni udlakela lokungahlaliseki okuqhubekayo kwele Libya, kuje umnumzana Simonov. Ukwephulwa kwamalungelo abantu lokuhlukuluzwa kwabo kuzaqhubeka ngaphandle kokuthi kuthathwe amanyathelo okuletha ukuthula kwele Libya. Inyathelo elibalulekileyo emizameni yokuletha ukuthula yikuthi kususwe wonke amaqembu ahlomileyo eLibya ngokuphangisa kanye labalwa behlawulwa ama-mercenaries. Abantu baseLibya baya kudinga ukuthula lokuvikelwa ngumthetho, kusho umnumzana Simonov. Futhi uthi siyayisekela imizamo yenkantolo ye-International Criminal Court yokwahlulela labo abadala amacala eLibya. Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kule viki kuWoza Friday sileqembu elicula umdumo wesicathamiya elemaqaqa seluphendukile njalo ledlalate lalo elitsha eliza kwethulwa ngempelasonto kusansa e-art gallery koBulawayo. U-Ezra Jesus Panda usipha lolu daba.
Ekuzwini lenabo
yekuzwini elimnyama elimnyama bo sathinta salalela saqonda esibayeni inkomo zikamkhulu.
Idlaladela bo elitha elithi ngicelele ithuba baba ukhanya lidla amalangazi ukhulekani khaba ngumholi weyamaqaqa awusikhumbuze labo dlondane leli qembu.
Iqembu lamaqaqa lisungulwe ngomnyaka ka-2018 eSouth Africa. Imbangela yokuvuka kwaleli qembu kwakuyikukhathazeka ngomculo. Ma ngikhathazeke ngomculo laphana ngagijima ngayatshela omunye umngane wami ukuthi mfowethu ngikhathazeke kakhulu ngomculo. ngaze ngathi mina lento singathi manje ngentaba phambi kwami wasethi vele uyiqaqele leyo ntaba ngathi hawo madoda mawuthi ngiyaqaqela uJohn wathi ngithi khuphuka uye ngangale kwayo ikho ke ngasengithi mina ngizovusa iqembu ngithi ngamaqaqa ngoba mina sengiliqaqa vele selikhuphuka intaba so mase sibaningi sesingamaqaqa
Happiness, love, faith, freedom.
Sizwa kuthiwa amaqaqa phawulela uzulu idlade labo elitha ngempela viki. Chasiza lapho ka.
Siphethe album elitha elamaqaqa idlalade lithi lona. Ngicela linye ithuba baba, it's a gospel album. Esiyobe siyilontsha siyethula phambi komphakathi kusasa eNational Gallery of Zimbabwe in Bulawayo. Kuzoba mnandi, kuzoba kuzaba ngobusuku nje bokubendumiso.
Suka kem
When falo suka kem Lomo wame fule Nyawo samintatu mbelele Fono uyo shuma yele fange
When falo suka kem
When falo suka kem Lomo wame fule Nyawo samintatu
Ikambu la makaka selitume Wama kama ezibapwe Njalo selipoteka kule mazweni Ango makelo anele Kachwa uzo kuna Poka wole sebenze lubanu uleli zalate
Sebenze nje singa makaka akukho umhlabeleli okhona esimfithileyo noma ngithi esisebenzisane laye sisebenze nje siliqembu lamaqaqa kodwa siyathembisa ukuthi kukhona nje futhi okuzayo maduze umnyaka lapho siyaphela siza yenza i-album labantwana kids album lapho esifisa nje ukuthi abantwana bazizwe beqakathekile
evangeli mama
injola yevangeli isezweni likaNkulunkulu
leli dlalathe elitsha lamanye apho makudala abalandeli benu bangawuthola ngaphi umculo wenu
online ungangena kuma-iTunes uyawuthola ungangena ku-Spotify uyawuthola kanti ungangena ku-YouTube channel yethu amaqaqa music uyathola amavidiyo ubukele nje maningi kakhulu kuFacebook uyathi amaqaqa music kuTwitter amaqaqa music Instagram amaqaqa music kanti kuTikTok amaqaqa music bakithi siyabonga kakhulu sengathi lingaqhubeka lisisapota ngenale ndlela lingaqhubeka lisenzela lokho elisenzela khona sinje singamaqaqa ngenxa yenu
umculo ongenamachaqa oculwa ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubuthisa abantu abaningi amaqaqa yiyo esilawo kuhlelo hoza hoza Friday namhlanje ayaqhansa esiya phezulu Ibe lempela sonto elihle igama lami ngeza Jesus bani
Ngicela elinye ithuba baba ngoba
ngifundile beshumayela
mama bafundise
beshumayela
ngiyathi mina
ngizwe ngicela ulungiso wonawa
mina ngicela elinye ithuba baba ngoba
ngifundile beshumayela
mama bafundise
beshumayela
Hayibo suka madoda ngamaqaqa akobulawayo art gallery kusasa lapho aza kwethula idlalade lawo Kulive Talk namhlanje sikhangela umbukiso wezizalwane zeZimbabwe ezihlala khonapha eMelika oweZim Expo oqala namuhla eGeorgia. Kwanele mthaka zomuhle olivalelisayo ngenjabulo enkulu ngontunga milinko ma libele mpela sonto elichukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murakanaka yeZimbabwe.